Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 8 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith oyebusa ilizwe lisathiwa iRhodesia.
Laba babona umbono wokuthi khona isikhathi sikaSmith sasingcono kumbe uSmith wayengcono ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba
uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadala abalimi yafika kumadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lamashumi amahlanu $75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa.
Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusa leyo abazayikhiwa ivele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlanu wedada.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yeAfro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Njalo bathi kumele uhulumende aphange alungise umnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% yibo kuphela abathi ilizwe lihamba ngendlela enhle. I-Afro Barometer yethule impumela yalolu phenyo izolo. Ithi kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017, iningi lithi kaqhubi kuhle umsebenzi. Ngokufanayo, inani labathi ilizwe lisendleleni enhle lalo liqhubeka lisehla. Uphenyo lolu luthi ukubhidlika kwemnotho kanye lokusilela kwemisebenzi yikho okumqoka ukwedlula konke abantu abafuna kulungiswe ngokuphangisa. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi uphenyo lolu luveza sobala ukwehluleka kombuso kamongameli Mnangagwa.
Hayi, impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni. Ngoba ungakhangela isinkwa sasi 80 cents, isinkwa sasi ngaphansi kwedola. Kodwa kwamanje uzananje ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyidola 50, dollar 25. Ama-tax asekhona, abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenze lutho ukuthi ancediswe uZulu. Phela kulokhu kuthathwa ama-tax, abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi. Phela umfo kamalunga ngale bamthathela umhlabathi, into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu, thina ngokwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi. Labo bantu baqinisile njalo singathi isibanga leso ku-research yona le, hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu-PF Chirodza bathi ilizwe liphethwe kuhle, kanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke kwathu njalo uqhuba kuhle.
isinkwa okwakathesi sesidula sesiphezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa. So sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likamnankagwa eseli gadiwe le-reserve bank. Izimali ze-reserve bank zikhitshwa laphana e-reserve bank zihanjiswa kubosiphatheleni zidlaliswa ifeja-feja ngabosiphatheleni, kusenza ukuthi uZulu eswele imali yolesisindo, imali engagcinakala emabhenki, senza ukuthi ama-pension abe khangelela ukuthi azagcina abantu, abe yinto nje engihlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama-pension bekhangela. So into esinanzelela yukuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe-afrobarometer umbuzo wabo lo mbona ngani uphendule kuhle ngabantu beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Siphinde njalo saxoxa lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uphenyo lolu luqoqwe ngabantu abavele bezonda uhulumende.
Ngithi lokho imisebenzi yezimba ngento siyakwela zonke izinto zikhozwa ngomomo wempi ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine. Kungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi. Sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalelise ama-economies omhlaba wonke, kuguqwe ngamadolo. Kathesi nxa kuyi-afrobarometer lokukhuluma, i-afrobarometer le ikhuluma zilezi zinto, bakhuluma umbono, imbono yababayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela okukhona, akula mbono wabantu aba i-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni kumo, kodwa sebebunzima obubangelwa ugalelo lomhlaba wonke ukuthi izinto zindala emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba umangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi ze-Russia zikhweza amafutha, zakhweza yonke into, yonke into kayimangakuhle phakathi komhlaba nothi eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia, bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi, akula lutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko, kodwa khangela phela lapho esivela khona. Ikakhulu ihulumende lamnankagwa ithe ithatha ilizwe libe livele emuva le kubeso izinto bese zizimbi babankomo. Siyakukhangela khona ukuthi singene phakathi kwama-barrier check, kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaza. Kuthe umnankagwa la ethatha umnankagwa uthethe emumeni vele omubi, izinto zinyibubi, kodwa umnyama wekhona yokuthi sangena phakathi kwe-COVID, sangena phakathi kathesi futhi siphuma ku-COVID, i-COVID yakhona ayikapheli, sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi ze-Russia, oyiwo phambanisa ama-economies. I-COVID iphambanisile ama-economies, umumo we-Russia losho uphambanisa ama-economies amazwe, nokuthi eZimbabwe kuphela, but umhlaba wonke jikelele. So yikho kumele sikukhangele kunoko babankomo.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith owayebusa ilizwe elisathiwa iRhodesia. Abatsho njalo bathi lanxa abantu babe bandlululwa, okwakumele kwenziwe ikulungisisa imithetho yokuthi abantu bengaphathwa njengezigqili. Kodwa abanye bathi lanxa uZulu elamba kulezehlakalo zosuku lokunyamalaliswa kwabantu, kungcono kulombuso wabahuquluzi benotho. Lingxoxo mpikiswano idla ubhedu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Siqoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla othi kavumelani lalabo abathi umbuso kaSmith wawungcono.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe uSmith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale kuSmith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi sibisana lamabhunu ngoba nombuso kaSmith abazenge bewuboni. Bonke laba abazelwe kathesi lapha ngo-79-78 umuntu ezalwa umbuso kaSmith uwavela ngathi. Njalo ulo ongabe lokhu esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini. Ungumuntu ongamelanga kuthiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba na ilizwe leli bazalibisela emuva. Thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe nelunga lakhe alithandayo eme kulo. Kodwa ngalokho osesukubona lokhu kuthi sokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala la makhiwa.
Kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu kucatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi. Uthini wena ngakho lo?
Akula qiniso lapho elikhulunywa lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatshe. Bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatshe. Yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa. Ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe. I-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina yise-ID, i-criminal investigation department. Kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku. Kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist. Umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela. Izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini. Kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho. Lo okhulume sitsho njalo ngumuntu lwana ole lungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa. Kodwa ke wayengekho ngesikhathi senti ngobana kaze ngibone lutho lo muntu lo. Nxa umbuso wabansundu lo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu. Hathi ethathe umbuso wabaningi ethono kaSmith wawungcono. Ngayehlala lo Smith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bethatha abantu bebahlohlela nemlindini. Ngakho-ke lokhu hhayi thina asoze sikuvumele lokhu. Mina njengami mina uBeni Beni kumbe uMathi asoze ngivumele into enjengayonaleyo.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadalwa abalimi yafika kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu 75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko enkundleni yalo ebulenjini eTwitter izolo ntambama. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubikwa etshele idale lekhabhinethi ukuthi abalimi abazaletha umumbu kuqala bazathola amadola ngamachumi ayisitshiyagalolunye i-US 90 dollars nge-metric ton eyodwa. Leli nyathelo lizathathwa njalo lakulabo abazaletha kuqala izilimo ze-sunflower le-soya beans. Uchinda soluzaphathwa njengesilimo esithunyelwa phandle kwelizwe i-export crop njengegwayi njalo intengo yalezi zilimo izafana laleyo eyakwamanye amazwe. Abanye abalimi babikwa besenqaba ukuthengisela iziphala zelizwe ze-Grain Marketing Board umumbu ngoba ibhadala imali ephansi njalo uhulumende ubesithi abakwenzayo akukho emthethweni. ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezokulima.
Lapha kuleli lizwe vele sekonakele ngoba intengo evele ibekwa ngebond kayindawo njengoba lisiwa usa kwamalanga. Leyo mali isisala nje izinombolo ezinkulu eziqatha kodwa eqiniseni uhlonzi lwemali yakhona kayisasebenzi. Ngakho uhulumende angaze afake imali enganani abeke inani elinganani akubasizi ngalutho abalimi ngobana nxa bona sebebuyela ukuthi bayelungisa amasimu abo izinto zonke abazifunayo imfuno zabo ekulimeni zifuna elo hlonzi njengedola lemelika kumbe iRand South Africa. Nakho lokho inkinga lezo kimi angiboni zithokozisa ngisho ngubani ngoba uyathengani ngaleyo mali uhulumende angaze athenge ithani ngaleyo mali ayiqambileyo iza kunceda ngani? Iyawenza ubana umsebenzi womlimi ubuyele emuva. Singakhohlwa njalo ukuthi imvama uhulumende lo kumbe nxa ethe amabele kahanjiswe i-GMP uyaphuza bathi sebeyithola imali yabo ivele isizingugude isigugudwe i-inflation. Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlani wedada. Sizabona abalimi abaningi mhlawumbe sebeyekela ulima wona umumbu lowo bezama ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imali leyo ikhanya ingathi iningi xa ukhangela inani layo kodwa eqinisweni imali ukulunga kwayo kusekuthengeni xa imali ingathengi lutho ngayela msebenzi.
Simbonile umphathintambo wezokulima echasisela idale lekhabhinethi leli ukuthi intengo le iphezulu njalo ingafanana la kwezinye izigaba ze-Afrika.
Asoze ulinganise imali yeZimbabwe ngisho layiphi imali ekhona e-Afrika ngobana iningi lemali ye-Afrika isekelwa lidola lemelika emazweni amaningi. Ngakho-ke yona le i-75,000 namhla kusasa iyavuka iyimalini iyabe isingaphansi kwaleyo engabe kuthiwa yiyo ethengayo kuzwekazi le-Afrika. Hhayi umphathintambo lapha hhayi eqinisweni yikuhlonipha nje ukuthi uqamba amanga singathi thina umende eceleni kwesikhala senxa ithubhu lebhayisikili lihlathiwe. Akula qiniso la ngoba nokuyimali lokho kweZimbabwe sikhuluma nje khathi sikuhamba kuyawa abantu bayakwazi nxa ilingana lenye Afrika yindaba engayifakanga mhlawumbe ngerand wayifaka ngiyusa lelo lapho kathi izahlala khona ibe lohlonzi okwesikhathi eside ngoba lezo mali kaziwi ngesiqubu leso sisibona ibhondi lisiwa ngalo kube thova isikhathi ekholisisa osowabo kuleyo khabhinethi ikhanya layo nje iyaphumputha iduza emnyameni kayikwazi ekwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibhanga leWorld Bank selethule uhlelo lokuphathisa abesifazane abazithweleyo ukuthi bathwalwe ngama-ambulance kungelambadalo kobulawayo kunye laseHarare. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi idolobho lakobulawayo yilo lodwa elibe lenani elikhwelileyo ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% labantu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 kuviki edluleyo. Okumanje ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani balaleli beStudio 7 nani basakazi weStudio 7 ngufeli uqinisa lo okhulumayo. Khuluma ngeSejohannesburg ekhaya kuseLupane eKana eJabiwa. Nesimanga saloyo ophethe ezemfundo lo thina kumele ukuthi isikole zimshayele ama 7000 ukuze eyenze idili lakhe. Kanti lelo dili ulithethelwe ukhethe ubani? Ukhethe izakhamizi zabantwana noma uba bazikhethene bona lapha ePhalamende. Mangabe ukuthi yena ufuna leyo bali ukuthi izakhamizi zishaye, izakhamizi ziyalamba. Isakhamizi siyeke ukuyathenga ushukela ngendaba zokuthi yena ufuna ukuya kwenza idili lakhe. Kanti leyo mali yakhe leyo ozoyihola ngoba ekhethiwe uzoyiholela bani? Uzobe eziholela yena noma uzobe eholela izakhamizi ngoba ekhethiwe ukuthi abambe isikolo, abheke isikolo ukuthi isikolo siqhuba kanjani. Phela lokho okwenzayo kungokwakhe lokho, akuchumani lezakhamizi ukuthi kuthiwe izakhamizi kumele ziyomhlawulela leyo mali ukuthi yena ayenze idili lakhe. Leyo mali kusho ukuthi ngoba izikolo zingaka baziyashaya i-7000 isikolo zingaka, uzothola malini yena? Leseleyo uzoyisaphi? Khona abantwana manje abanamabhuku, umntana menganabhuku ngihambe ngiyoshayise abantu izakhamizi zishaya imali engaka, umntwana enganabhuku futhi ayekwenza okwakhe okwakhe nje sewuye eyiwali izakhamizi zilambile. Isikolo singanabhula, abanye abantwana abanamabhula, abanamatshisi ukuthi badlale ibhola esikolweni. Isikolo sishaye imali engaka ukuthina ahambe kweza idili lakhe lokuzijabulisa, thina ngapha sikuye ukuthi sikhala izinyembezi. Ifikabe kuya ngami izakhamizi ngabe nje isikole nje ngabe nje aboheadmaster vele leyo mali abayishayi. Leyo mali okumele ukuthi ishaye ihambe igcwalisele leyo mali iyethenga amabhuku esikolo, iyethenga ikiti yokuthi abantwana badlale, iyethenga ibhola yokuthi abantwana badlale. Hhayi, kuyanikeza umuntu ozozijabulisa I1 uzixuma bemkhethile, laba abamkhethile abamshayela imali yena ngoba lokho kungokwakhe, lokho individual engakuthathi iproblem yakhe ebeseyifaka kwabanye abantu. Ngoba siyahlupheka manje eZimbabwe yizo lezi ndaba zokuthi shayani imali, sigijime shaya imali singazazi ukuthi imali zakhona ziyaphi. Lokho sinje sirotshwa manje mina inkuzi uthweyeke amaphoyisa abanje inkuzi, nabo labona labo omama loyo basibamba inkuzi straight 99 emini libaleleke bona. Ikufapha abantu inkunzi lokho. Abantu izakhamizi izikolo bezingayishaye le mali le. So yena akazidezelele ngoba lidili lakhe eliqondane naye lelo.
Salibonani bakithi bantu beZimbabwe, linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni. Lapha ngiyancenga kakhulu bantu beZimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela. Abantu bangavoteli ukuthi nithande abavoteli ukuthi ubani uzakwenza. So lapho engicela kakhulu yikuthi ilizwe lethu leZimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali, kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyajiya khona imali yelizwe. Nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke. Sisebenzela amanamba, siza kufathiya abantu bethu bengelalutho, kodwa sisebenza nje. Kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besitshiyela abantu bethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuvela kubafisa ukusebenzela abo abantwana. So ngitsho ukuthi bonke abantu kabavule amehlo bakhangele. Abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatisi, kodwa abantu kabakwazi lapha bakho. I-40 years le ilizwe lingelamali lasonkenxane. Kanti la yako-Israel yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho. Kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili. UNkulunkulu wethu ungaphi, thina singaphi? Sasikhulule kunzima, sasikhulule kuhluphekeni. Asiphathe ngesakhe isandla. Obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela. Ukubusa abantu yikubahlonipha. Hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazenza intando yakho le kunzima, yena abantu bahambe ukuthi kabangene ngenkani. Ilizwe libuswa ngenkani, lize libuswa ngumthetho. Ngiyabonga.
Linjani kuStudio 7, banjani abanye ukuphila? Hayi thina siyaphila lapha eGoli la. Ngizathanda ukuphendula i-audio kababa lohlo khona umgabo wathengisa ilizwe. Hhayi ngiyavuma sibili umgabo wathengisa ilizwe, kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo. Unkomo nguye wathengisa isizwe sakomthwakazi esasihlanganisa labantu besishonele. Ikuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhulu ngikhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo kodwa kade hayi unkomo enikusithengisa sibili wasithengisa sithi omele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana kodwa ukuyehlula washo waba le mathebelelente washo waba le mathebelelente washo wabusa imathebelelente manjeni wayezitshetha uzavusa izimbabwe yonke abamalela abafana beshoneni bamalela abafana beshoneni babuya babuzobulala amandebele futhi ka hayi unkomo ngiyewasithengisayo madoda shesha unkomo ngiyewasithengisayo athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngathi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa yabona umqondo wabeka lo mqondisi umoya hhayi ngiyawuthanda ngiyabonga
studio 7 salibonani linjani hhayi siyaphila mangaphi enkayini mathe so-ke ngithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli kuimpi ukulwa lokubisana akusiyonto enhle sasikhanya le nizwe lase-Ukraine ukuthi hleli njani selizintshaka ngenxa yempi impi into empi ezimbabwe besifisa ukuthi ngakayibi khona futhi sizehlulekele sihamba size siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silise isisombululo sokususa hhayi khona ukujojozela impi impika ilancedo siyabona isigadi okuncinyane kuyajojozela impika yakhi elayilethi kusofuthi ngaze bikwe njani akuncedisa yabonga
studio 7 linjani hhayi thingasiphilile ngapha imathema wenkaya hhayi ngiyabonga izindaba ngibongela njalo leli lizwe elizwileyo elivela kupresident umhlonitshi umnankabo ukubana nxa eyanqotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo ngomusa sekusithi inkosi ngambusisa ngalokho nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkani esiyalo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyela eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-America abaqalisa ukulwisana khathesi umbuso kaBiden ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa nguTrump yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyele ekuthuleni kungabusiseka kungakusiseka kodwa but laye longenayo mina umusa bewunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovethi kulabalweli benkululeko lapho abasebenzayo abahloniphe la mapentheni abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile siyamelana nama-ovethi hhayi lokho ngiyanxusa uthando kalwande ezimbabwe ukuze kube le ntuthuko kube le ntotho imathema wenkayi yabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngewhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukubuyiselwa ngemuva okwenziwa amasosha akwele Russia ngawele Ukraine sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi ze-Ukraine zibuyele emizini yazo esingamanxiwa ngenxa yokutshaywa ngamabhomba. Umongameli wele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ulethemba lokuthi amabutho akhe engathola izikhali ezihlasela zikhatshana ama nuclear weapons azanqoba amabutho akwele Russia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo lamhlanje. Abanye bathi bona ukumbuso kamnumzana Ian Smith owayebusa iRhodesia wawungcono kulo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama. Igama ngu-Chris Gande.